Iqembu leLenders livuke eseganga lapha xabula ile Dynamos nge-3 kanyanga insonto emagumeni eBaba Fields okuyimpumelelo ejabulise kakhulu abalandeli beBhuso njengoba yizenyemva kokuba iqembu leli like ladliwa kumidlalo emibili elidlale phambilini kwalo wangempela viki edluleyo. Liyimpumela yizenyemva kokuba sekulabanye abalandeli beqembu leBhuso abakade sebekhonona besithi uMadinda udlisa iqembu leHighlanders ngokudlalisa abasakhulayo. Kodwa uMadinda uthe likhona lizaqhubekela phambili liqhubeka njalo iqembu leli ngoba lisaqhubekela phambili uhlelo lokubumba iqembu kakutsha.
This project is not a project in which you expect to
lolu luhlelo esiphezukwalo olokubumba iqembu leHighlanders alungeke luhlelo siphe impumela esiyifunayo kungakapheli umnyaka salusungula. Kufana nje lokuthi umuntu athi esakha indlu ahle ahlale phakathi akwenzi. Luhlelo oluqhubekayo njalo siziphe iminyaka emithathu njalo singakafiki lapho sizake sijabule siphinde njalo sikhale njengoba bebevele sebekhona abakadesi besithi asilaqembu lapha kodwa namhlanje bathabile.
Iqembu leHighlanders likhuphule inani lemiklomelo elilayo la kumajumi amathathu lathoba munye ngemva kokudlala imidlalo engamajumi amabili lane njalo lihlezi endaweni yesithupha engalaneni yemiklomelo. Lo bekuwodwa umdlalo wesigaba seCasalaga Premier Soccer League oqhutshwe elizweni ngempela viki edluleyo. Ikanti kube khona njalo umdlalo owodwa wenkezo yeChibuku Super Cup phakathi kweqembu leChapungu leMutare City njalo ophelele eChapungu linqobe nge-5-4 ngemva kokutshawa kwembekwa. Kusenjalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu libe ngutshikilobhanqa 1-1 leleCongo Brazzaville ngensonto emdlalweni wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano we-African Nations Cup ngomnyaka ozayo. Liyimpumela ichiye iqembu leZimbabwe lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo yesibaya sikaGroup G lile miklomelo emine okulinani eliphethwe liqembu leDemocratic Republic of Congo lona elibe ngutshikilobhanqa 1-1 leleLiberia. Iqembu leZimbabwe lizadibana leleDRC ngenyanga ezayo njalo ekupheleni kwemidlalo yezibaya amaqembu amabili azabe ehlezi endaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwazathola ilungelo lokuyadlala kwimidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ezaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngingu Joseph Njanji.